Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 27 ngomfumfu 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela emhlanganweni obuhlaziya imithetho yezokhetho ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF besukele umgcini sihlalo unkosikazi Jesse Majome bambamba ngekhola Onqobe ukhetho lokudinga umeli wenothone dalela eParliamente ngeviki edluleyo umnumzana Themba Mliswa ufungiswe ukuqala umsebenzi edale namuhla
umuntu oke wabakhona eParliamente esesekuzano yakho ekhona ngale kiyo izano ngumuntu okade saziwa ukuthi ubengababazi izano nalapho ephambanise khona
Inhlanganiso ye-United Nations Development Program lamhlanje yethule umbiko okhombisa ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe e-Afrika asasalele emuva kakhulu kuntuthuko yabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela emhlanganweni obuhlaziya imithetho ephathelane lokhetho ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF besukele umgcini sihlalo walumhlangano unkosikazi Jesse Majome bambamba ngekhola edolobheni leMutare. Lumhlangano ubuqoqwe ikomiti yedale leParliamente ebona ngezemithetho. Abasakhulayo bezanu PF laba babikwa beqale bethesa uMajome owebandla leMDCT icala lokuthatha imbono yamanye amabandla angayisiwo zanu PF. Lokhu kubangele ukuthi bamsukele bamdonsa umhlangano wahle wachithwa. Onqobe ukhetho lokudinga umeli wenothone edalela eParliamente ngeviki edluleyo umnumzana Themba Mliswa ufungiswe ukuqala umsebenzi edale namuhla wathakazelelwa kakhulu ngamalungu amabandla onke agoqela awezanu PF. Umliswa uncintise kulolu khetho elilunga elizimeleyo ngemva kokuxotshwa kwakhe kubandla elibusayo elezanu PF. Wanqoba obemele izanu PF umnumzana Ronald Chindeza lo mnumzana Chingodzo owebandla leNational Constitutional Assembly. Ekufungisweni kwakhe kube lokuthokoza okukhulu edale amalunga e-MDC ememeza esithi umliswa yinkunzi yangempela. Umliswa utshele iStudio 7 ukuthi laye uyathokoza kakhulu ngokubuyela eParliamente. Wathembisa njalo ukuthi uzazimela izifiso zabantu benothoni ngokugcweleyo edale. Sixhume umeli weBinga North edale leParliamente njalo elilunga leMDCT umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okuningi ngokwenzakale edale.
Sisukumile kusayidi yethu ye-opposition uThemba abantu bamtsayela impururu abantu besithi isize yangena inkunzi yezana. Njengokutsho kwami uThemba uyaziwa ngoba umuntu oke wabakhona eParliamente esesekuzano yakho ekhona ngale kiyo izano ngumuntu okade saziwa ukuthi ubengababazi izano nalapho ephambanise khona yindoda ekhuluma iqiniso ithi bhadla ukuthi hayi lapha masize izinto kakhambi kuhle so abantu abaningi babe lokumthakazelela lakho sibonile even bona laba bezano abaningi bekunzima nje ukuthi lawo beyabalale bethaya impululu njenga ngathi bathi bekhanya ukuthi bayamphakamisela izandla lapha khona khona ngesikhathi uthe sebizwa ngesengena laphana wafike siyafunga esethatha ukufunga kwakhe efungela ukungena umsebenzi uThemba abantu bonke balayinile kahamba besiyaxawula ngitho labona laba bebandlela ibusayo abangayisibo bakhe bahambile bambingelela noma ngesikhathi sebuya ukuze ehlala lapho kade sihlezi khona thina be-opposition basukumile abaningi abezanu p f bebuya bezobingelela uThemba umuntu wonke uyakwazi ukuthi ukungena kukaThemba ephalamende sokuye kwengezelela kwe-value yephalamende ngoba yindoda ekhuluma izinto ezilohlona.
Iyona itheni inkunzi yezano ayitholanga ithuba lokuphosa ilizwi?
Inkunzi yezano okwanamhlanje ayizange ke ithande ukukhuluma ngoba vele kunamhlanje bekudibhethwa nje ispeech sikaMgabe kudibhetha abantu nje ababili abathathu yona ithe beyibuza ukuthi wezafuna yini ukuthi ukukhulume ithe hatshi ngayifunanga ukuthi namhlanje ike ikuthi ke ivule owayo kutho ukuthi kukhona ekugcileyo kukhona ekukhangeleyo ukuthi izawukhuluma ngensuku ezilandelayo kodwa hhayi ube ngumuntu okhanye ephululekile sibili ukuhlala lathi ko-opposition ube waba nesikhathi ehlezi lo vice president we-MDCT ubaba uNelson Shamisa baba lesikhathi sokuhlala bendawonye bexoxa bekhanya ukuthi hayi laye usethakazelela ukuthi ehlale ebhentini elingasole ezaphiyela.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda ngumeli weBinga North edalele ephalamende njalo ulilunga le-MDCT. Inhlanganiso ye-United Nations Development Program, UNDP, lamhlanje yethule umbiko okhombisa ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika asasalele emuva kakhulu kuntuthuko yabesifazana. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lumbiko lesihloko esithi Africa Development Report 2016, Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa, uveza ukuthi abesifazane emazweni amaningi e-Afrika bachiwe phandle kwenhlelo zentuthuko. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ukuphiwa kwabo amathuba omsebenzi lokungena kwabo kwezomnotho yizinto ezasilela kakhulu kuzokazi le-Afrika. Amazwe asezansi ezokazi le-Afrika kugoqela iZimbabwe yiwo asilela kakhulu ngaphandle kwele-South Africa. Ngokutsho kwalo umbiko, ngo-2004, abesifazane abeZimbabwe abedlula isilinganiso songamachumi amahlanu ekhulwini 53% bebephila ngemisebenzi yokuzenzela okulinani eliphezulu kakhulu labantu abangaqathwanga ngokusemthethweni. Ubona ngenhlelo zentuthuko kwezomnotho enhlanganisweni ye-UNDP unkosikazi Fatou Leah uthi kuqakathekile ukuthi amazwe e-Afrika abekwazi ukuthi intuthuko engagoqela abesifazane iyingozi.
So we have the policies in most African countries, including South Africa. We have the policies, we have the...
Sinazo, izinqubo emazweni amaningi ase-Afrika. Sinazo iziqondiso, sinazo futhi nezisekamthetho ezibonisa ukuthi umthetho ulandelwa kanjani. Okuqakathekileyo ukuthi amazwe azithatha kanjani izisekamthetho.
Unkosikazi Leah uthi ukuvalelwa kwabesifazane phandle kwezentuthuko kwenze i-Afrika yalahlekelwa ngamadola angamabhiliyoni alikhulu lanhlanu ngo-2014 kuphela. Umqondisi wenhloso enhlanganisweni elwela amalungelo abesifazane kwele South Africa eyesonke Gender Justice, umnumzana Bafana Khumalo, uthi umlando omkhulu kuntuthuko yabesifazana usezandleni zabesilisa. Uthi kufanele ukuthi abesilisa babone ukuthi kumankampani abakuwo, kungatsha zikahulumende, ephalamende, lezikolweni, abesifazane bathola amathuba alingana lawabo.
Kuyacacisa kahle ukuthi ukulingana ngokobulili kuyinto ekusekelwe kuyona impilo siko yethu singabantu. Ngakho ke kufanele ukuthi sikwazi ukuthi sigqugquzele uma ngabe sifuna ukuthi impumelelo ibe khona emphakathini yethu.
Esekhuluma ngodaba olukelwa hlupha eZimbabwe olokulotsholwa lokwendiswa kwamantombazana aleminyaka ephansi kwelithumi lesithupha, uKhumalo uthi lo ngumkhuba wokuganga okufuze uphele. Akusakhulunywa ke ngumkhuba wokuthola obabamkhulu besiya ocansini lamantombazana alingana labazukulu babo, njengoba uKhumalo esithi lokhu lihlazo elicindezela abesifazane kakhulu.
esikhohlwayo njengabantu besilisa ukuthi uma ngabe ngihamba ngilala nale ingane encane umfana wami engumzalile uzoganwa ubani angiboni ukuthi kuyinto enhle kufanele sikugweme lokho kakhulu njengabantu besilisa sikhuzane
Lumbiko kutaza ukuthi amazwe ethule imithetho yokuthuthukisa abesifazane abeleqiniso lokuthi bakhona ebukhokhelini kungatsha zikahulumende lamankampani azimeleyo asekele inhlelo zabo zokusungula lokulawula amabhizimusi lokubumba indlela zokubona ukuthi lezi zinqumo ziyalandelwa kumbe hatshi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Omela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelenga njengomuntu ophumeleleyo kwezamabhizimusi ngoba yinkisela elemali ebikwa ingena kumabhiliyoni alichumi $10 billion. Abanye bathi genzi kuhle ngoba wayengabhadali imithelo yetaxi efunwa nguhulumende. Bakhona abamchotozayo besithi weyisa abantu besifazana loba nje bekhona njalo abamsekelayo. Besithi ulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leMelika enganqoba. Okwamanje leMelika lilwisana lesikwelete esifika ku-$19 trillion. Kungaguqukani nxa uTrump engakhethwa ukuba ngumongameli weMelika njalo eZimbabwe eliZimbabwe lingathola mfundo bani kulokhu njengoba libhekane lesimo esibi kwezenotho. Ukuze sizwe okuningi ngalokho uMike Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Donald Sibanda usomabhizimusi.
Bona ngathi nguye umuntu ozoyenza yonke into esathwe yikwenzwa ngama-president amaningi lapha emhlabeni. Abantu beZimbabwe ukuthi balungise ilizwe labo. Kuze wonke umuntu udlalela ekudeni ukuthi abantu kabazilungisele bona and bayazi ukuthi there is a force. Abantu nje ordinary people can't just push out. Bafuna uncedo. And umuntu ofuna uncedo akumelanga ukuthi umbone esekhala always. Uyambona nje ngezenzo ukuthi hayi lo muntu ufuna uncedo. And into esiyenziwe ngabantu beZimbabwe kwesikhathi eside and no one has really stepped up.
Umnumzane Trump ukhulume izinto eziningi engathakazelwa ngabantu kodwa abantu abaningi bayamsekela wena njengomuntu ovele eliphakathi kokunzima uyavula imelana lalabo labantu abasekela umnumzane Trump abathi ukuba ngumongameli akudingi ukuqhakatheka kokuba yicandidate ezwa kuba ngumuntu okhetha ukuthi ukhuluma kanjani
okay lapho ke ngibuye ngehlonane nabo ngoba mawungumongameli kumele ube umuntu wabantu umuntu okwazi ukukhuluma nabantu one noba ngoba ma ukuleya position kumele ube kwazi ukuxazulula izindaba manje ma ungumuntu onginomlomo obushiyayo uba nzima ukuthi uzixazulule izindaba kulapho nje kuphela engingazwani naye but yena nje njengomuntu oseke waba kubhizimusi wabonisa ukuthi uyakwazi ukurun ibhizimusi ngiyamsupporta
Umnumzana Donald Sibanda ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe sixoxela ekwele South Africa. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukungaphathisi amazwe asacathulayo kwamazwe athuthukileyo sokudale udubo kwezempilakahle. Lokhu kuvezwe likolishi leStafford kucwaningo elilwethule namuhla. Ibutho leKedish YPKG lithi selizasondela duzane ledolobho leRaqqa elathunjwa ngamalwa ecatsha awe-ISIS, kodwa lokho kuzacunula ilizwe leTurkey. Sokuvamile ukuba na inkokheli yamabandla aphikisayo ikhanye ilwela izikhundla mihla yonke ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Banengi abafuna ukuthi kube lenguquko elizweni. Bathi lokho kungenzakala nxa amabandla aphikisayo angabambana kungakenziwa ukhetho luka-2018. Kodwa lokho kukhanya kuphambaniswa ikulwela izikhundla kumbe ukubaleka kwabasekeli bawo ababona amabandla abo ebadonsela emnyameni. Kuvamile ukuba lokuxokozela kumabandla afana leZimbabwe People First, iPeople's Democratic Party, iMDCT, iMDC ekhokelwa umnumzana Washman Ncube, lamanye achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, elikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Lo mnumzana Bednigo Pepe unobhala obona ngenhlelo zebandla leMDCT. Umoyo usungula lingxoxo.
Abantu bengatsho njalo Gibbs, ngathi khona sokungumkhuba kumbe ngithi culture yabantu bezepolitika beZimbabwe, amaphathi wonke kusukela kwebusayo kusiya kwephikisayo, ukuthi nje kube lokungathi singathi kungazwani. Kodwa ngingakunanzelela ikakhulu emabandleni la abuthanje kakhulumeni baphikisayo, akusikho ukuthi ikungazwani nje, yikuthi nje abantu sikhululekile emabandleni la ukuthi sikhulume imbono yethu noma iyakhuluma kwakhe, abanye kuzakuthi kungazwani, kodwa hhayi kuyazwanwana.
Baba Pepe, ubona njani ngodaba lolu?
Uyazi mina nxa usithi wena kuthiwa kulokungazwani, mina nguzise Gibbs. Ngoba ukungazwani kufanele kwaziwe yithi abanikazi bamabandla angikhona, ukuthi sazi ukuthi hayi lapha sixabana lapha asivumelani la. Ungakhangela emaphathini la aphikisayo, kulalokhana esithi thina kule free speech, kule transparency, izinto zenzakala wonke umuntu ekhona. Kodwa-ke i-free speech nala kulapho okwenzakala khona izinto transparent, abantu bonke bekhona. Kulabanye abangaba lokukhonona thile ukuthi ngabe kube nje, ngoba lapho kulabantu abaningi khona Gibbs, akungeke kube ne-silence kumbe kube ne-one straight line ukuthi abantu bangikhona basebenza bacabanga ngendlela efana naye. Akuvela kwenzakali khonokho emhlabeni. So nje okuhluphayo ukuthi lina benews kakhulu lisuka bese lisenza ukuthi abanye abantu abalalela ama-radio bagcine besethuka, bebona ngani kulento enkulu esisenzakala sokudilika iparty, ikanti-ke kwesinye isikhathi kuyabe kungalanto enjalo. Hhayi, ngibona ngani-ke ukungazinaleli kubona lina njengabantu abanozindaba ku-healthy, ngoba kuyakwenza ukuthi wonke umuntu eze ekhululekile ukukhuluma lokho akucabanga yabonani kungakhulisa ibandla lakhe.
Ye, okumele udinga amabandla akwenza la aphikisa ele ZANU-PF Baba Moyo, ubona zani kuyini kwenza ukuthi abantu bagcine besithi ya liyasebenza sibili loba lingekho phakathi kukahulumente?
Abantu vele babubona ukuthi siyasebenza, ngoba umsebenzi wokuqoqa siqoqela ukukhipha iZANU-PF ngo-2018 uphakalele sibile emabandleni wonke. Abantu nxa sibezwa bakhala ngakho kakhulu, bakhala ngokuthi amabandla la ngabe ayabambana abe libumba elilodwa kumbe kube nendlela yokusebenzisana. Ngathi siyajabula njengamabandla aphikisayo ukuthi sesikubonile khonokho inkokheli zethu, noma umduli wakuthwanirayi wonke nje bebonakala bebonke bekhuluma bembela wonke emisebenzini benxusana nxa bele misebenzi. Abantu khaya kuyabajabulisa lokho, njalo bayafisa ukuthi ngabe kuya phambili. Ngathi siyakufisa ukuthi ngabe kuya phambili kusuka njalo.
Okuhluphayo Bebe kuyini okwenza ukuthi amabandla aphikisayo angabambisani ukuthi bayenze okungani kuyafanana nje loba nje ingqondo jiyana?
Mina-ke ngithi ukuthi khona engingakubeka sibili into kade sibukhona okuhluphayo currently ngiyabe ngiqamba amanga ukuthi wona ngithi ukukhona okuhluphayo ngoba engikubonayo ukuthi okwenzakalayo ngezenzo okwenzakalayo ngenkulumo ngibone ngani kujengisa ukuthi kona akulanto ehluphayo ukuthi kona amabandla aphikisana aphikisayo asebenze ndawonye kanti engikwaziyo ukuhlupha kakhulu yikuthi nje abantu bezimbabwe abakazwisisi ipolitics ngendlela okufanele bayizwe ngayo ngoba ipolitics yikuthi-ke wonke umuntu okufanele ukuthi aphatheke ekubusweni kwakhe yilabo ababe ebakhethile ukuthi babuse njalo abantu ababusayo bonke babusa bekhethwe ngabantu yena lowo u-general public okhona but okusuka kungihluphe mina kungikhathaze kakhulu ukuthi abantu kabakhangeli ukuthi kona bafanele baphatheke ekuthini basuse kumbe balungise udubo lweZimbabwe babone ngani kungaba le political party kube lama leaders ku political party ama leaders angikhona sokufuza ukuthi abe njengomuntu oqhatshiweyo komithisi ukuthi uzahamba komithisi ayisebenza engumanager ngoba indaba yompolitiki ibamba wonke umuntu jikelele ayibambi umuntu yedwa ayibambi i-political party okuqakathekile njengamaZimbabweans ukuthi sifanele sibe kwazi ukuthi nxa sinohlupho esibone ngani ludalwe yigabe leZANU PF asivumelini sonke ukuthi udale umgabe lezanu PF singaqalisi ukukhangela ama-personalities ngoba singaqalisi ukukhangela ama-personalities sesibuyela egenini kamgabe ukuthi umgabe survives for 36 years esebenzisa ama-personalities so kakade sasibekeni ama-personalities phansi sibone ukuthi umuntu owadala ama-personalities siqale sidile naye simkhiphe uzabona ukuthi kuzaba lula khonokele ukukhulumayo ukuthi amabandla asebenze ndawonye lawo aza kubona sokulula ukuthi asebenze ndawonye ngoba okutshengisa ukuthi size sibone ukuthi kona kusetshenziswa ama-personalities zasica ukuthi kumgabe izanu umgabe la ngapha abantu sebakujayela ukuthi nxa kungathiwa i-LDC sokuthi i-LDC ngisangirayo kumbe ukuthi izimpevu ngithi that is wrong
ye uyakhuluma lapho ubhebhe baba moya ukuthi khonokhu ukuthi kusetshenziswa amabizo abantu ekuzokuthiwa-ke iZANU PF ngamongameli mgabe kuzobuya iZimbabwe People First nkosikazi Joyce Mjuru kuzobuya konke nje nxa umuntu elebandla lakhe libizwa lokhokhelayo so kungaqedwa njani khonokhu
amabandla aphikisayo kumele sibalekele nathi amabhodi ngama-mistake ayenzana na emaphathini akoZANU PF lokuthina zongathiwa umuntu ngumkhokheli ngiyokelibandla ngifice umkhokheli eselebandla eselamandla okwedlula ibandla lonke abantu bonke sozongathiwa uba yinkosi emabandleni aphikisayo lawa siyakuzama ukuthi sikulise khonokho njengo sethile ugwebhe yikuthi into ngaba umkhuba ibe yiculture abantu ungamtshela ngephathi uyalibuza ukuthi ukhokhelwa mbani kuthimale qakathekisa umuntu okwedlula iphathi kumbe khonokho okumelwe yiphathi yinto zama sihamba zokufundisa abantu ukuthi hhayi okuqakathekileyo yiphathi lokuthi iphathi imeleni ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu othi le iphathi ngeyami lo umuntu ngiyamxotsha lo umuntu ngiyamenza so qhaa mehlala sebe sesaba ungamenzela kuzanu kunjani abantu abakuzanu phakathi abantu bayamesaba umgabeni bamesaba ukwedlula kuthina ekokanye amabandla yikho-ke yibo abasebenza layo kumele bamkhuze kodwa bayamesaba ubeyinkosi so kumele kulishe khonokho kupolitics ukuthi izinqumo zephathi imithetho yephathi isisekelo zephathi kube yikho kukhulu okudlula umkhokheli ngabakhokheli bephathi
umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma endawonye lo mnumzana Abednego Bebe umabhalane ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT
Ngolwesibili mhlaka 8 ngolwezi izizalwane zeLemelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga ukungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo weVoice of America. Intatheli izindaba zeVOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho umsakazo weStudio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lweLive Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika 5 kusiya ngo 6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini beFacebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo weVOA Zimbabwe uzakuba lehola elilodwa kusukela ngo 10 ekuseni kusiya ku 11. Kuthi njalo ngalelo langa mhla ka 9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo 7 kusiya ku 8 ntambama la kuhlelo lwe live talk kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we Studio 7.
Tulele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lwe-Rewards for Justice ugatsha lweMelika ole State Department luthi luza kupha loba ngubani ongaba lolwazi lokudinga ilunga lamala ecatsha we-ASIL u-retired Al-Jaba odume ngelokuthi apho Mohammed Al-Shimali imali. U-Al-Shimali isizalwane se-Saudi Arabia kodwa wadabuka kwele Iraq ngomnyaka ka-1979. Wazakala njengelunga le-ISIL kusukela ngomnyaka ka-2005 eyayisazakala ngelokuthi Al-Qaeda in Iraq. Useqakathekile kakhulu kuhlelo lwamalwa icatsha la olokuthwala impahla kanye labantu abavela kwamanye amazwe bengena eSyria. Ngenyanga kampandula nyakenye ugatsha lwe-State Department lwafaka u-Al-Shimali kuluhlu lwabantu abadingakalayo ngokusebenzela i-ISIL. Lokhu lwaqala lolu hlelo lwe-Rewards for Justice solubhadale imali edlula izigidi ezilikhulu $125 million ebantwini abafika phose ikhulu i-80 abaphathisa ngokupha ubufakazi bamalwa ecatsha emhlabeni jikelele.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Akulinjele bafana, iliphi leli qembe lalabo abagqoke ezimhlophe lokumnyama wathi ukhali uthi ngamahlolanyama manje?
I-Highlander mdala awuyazi.
Hawu, yilo le Highlander mpuma legoli ngizwa bonke bekhuluma bethi kune Highlander, ngitsho nabaculi beZimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander, Highlander. Yini le Highlander madoda?
Malaba nduksi malaxe ingoma ayihlabela kudala dala isaphila mpela ehaya abafana beqembu le Highlanders yasika magebula. Hayi lidlale kuhle bafana, lidlale kuhle lonyaka, siyayifuna ekhaya inkezo. Kusasa ku live talk selenye njalo ingoma ye Highlanders echisayo kulezi insuku ehlanyayo eka sisa senkosi kuza Friday. Lingakhutha oko lamhlanje kwanele olivalelisayo ngintungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.